Abantu abagada izimota lezi ezaziwa ngokuthi imshikashika bahlawuliswa inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe i-$2,000. Ukumiswa kwamakhombi angekho ngaphansi kwekhampani yeZUCO sekuthiye abantu abaningi bengela msebenzi okubangela ukuthi basebenze okungekho emthethweni. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi ebulawa yeProgressive Residents Association, uthi umthetho lo ofakiweyo unzima kakhulu ebantwini.
Well, umthetho lo ukuthi kubotshwe abantu abagada imota lezi zingasoza kwezupho kubuhlungu kakhulu, ngoba abantu babe sebegade lezo mota ngenxa yokuthi uzupho udonsa inyawo kenelisa ubanathi abaningi ngesikhathi, and sinanzele bana kule curfew futhi I think ama-legislators ama-authorities abaye bakucabangise kuhle ngoba sibona ngathi lapha sowuyohlukumeza abantu.
Lokhu kusekelwa ngomnumzana Gift Sibanda, omunye wabatshayela amakhombi angekho phansi kwekampani yezupho.
Yinto leyo yokubophana vele kungacabangelani. Yabona khathi esinqakunje kufanele ukuthi ngabe wonke umuntu omnyama olethi siko kuthiwa Zimbabwe open. Manje ngingakho kuthiwa Zimbabwe open for business kuzupho kuphela. So yekudule lapho.
Umnumzana Melusi Mpofu, omunye wabatshayeli bemshikashika, uthi amapholisa yiwo abaqedela imali ngoba lapha abahlangana labo khona bayayifuna.
Akuyasiyonda abasithole ibhuri labo, akuyasiwa. Kuthi bethi sidle ngapha sikwazi. Roadblock after roadblock, less than 100 meters roadblock. Ungawufika uroadblock sonele ukhiphe imali. Imoto imaphepha akwanile, ilayisensi ikhona, abantu bale social distance bahleli ngo-3-3 emasithini bagqokile amamaski. Nxa bengena siyabasanitize. Kodwa basithwalele ubhulo uzukwe nalo abaya u-social distance.
Esinye isakhamuzi sakubulawayo, umnumzana Thembelani Dube, uthi inkampani kaZupco ayilamabhasi ayeneleyo angathwala abantu bonke.
UZupco yikhampani engelamabhasi aqondane layo amaningi. Ukuthi abantu bazabotshwa nxa bethe bagade ezinye izimota ezingekho ngaphansi kophahla lukaZupco kayisiyonto eqondileyo, njalo isiyonto ezasiza ngenxa yokuthi abantu baningi kakhulu okwedlula amabhasi akhona. Izikolo zivulwa nje, abantwana bazagcwala ezindaweni ezitshiyeneyo, njalo uZupco kangeni kwamanye amalokithi nxa esuka kwamanye amalokithi uqonde edolobheni kuphela. Ngokunjalo-ke kubangela ukuthi kube lokusilela kwe-transport.
Umnumzana Future Maphosa, omunye njalo wabatshayeli, uthi lokhu bethwala abantu loba bethwaliswa nzima nguhulumende.
Kodwa ukuthova kasimanga, lokho esithova abanye abagadayo abayesabayo abayekile.
Abantu abaningi sebehamba umango omude besuka ezindlini zabo besiya emsebenzini ngenxa yokusilela kwamabhasi ezukho. Uhulumende uthi usethenga amanye amabhasi ukwenzela ukulungisa uhlupho lokuthwala uZulu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.